Endabeni zethu lamhlanje kungomvulo zivandlela 28, 2019. Iningi labantu emzini wembareli lahlekelwa impahla ebiza imali eningi. Kulandeka ukubhidlizelwa amavinkile lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende lamasotsha besithi akhiwe okungekho emthethweni. Kukhethwa inye ikomishini ebikwa izogcwalisa okwakhuthazwa ngeyakhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleSouth Africa Mnumzana Khalima Mhlante eyacubungula imbangela yokulowa kwabantu abayisithupha ngemva kokhetho lomnyaka odluleyo. Kwezemidlalo, umqoqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi ukuqhatshwa kukaBeki Themba Ndlovu kuzakwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayikusasa yaleli qembu. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi eZimbabwe, abantu behlukuluzwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kazi lutho ngakho. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokuxhumana eyeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni. Kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580, lako 6080 kHz ku-shortwave.